ugatsha olubutha umthelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra lwasungula uhlelo lokupha incwadi zokungenisa imoto yeZimbabwe kwesikhathana olwama temporary import permit iTIP ebulenjini ngenyanga edluleyo. Lokhu iZimra yathi linyathela lokuzama ukwehlisa inani labatshayeli abafola emngceleni wetsheneyo belinde ukuthola ama-TIP, kodwa abatshayeli sebekhonone ngokuthi abatholi sizo ebulenjini be-internet bezama kodwa besehluleka. Imizamo eyenziwe yi-Studio 7 ukuthola leli fomu ebulenjini bungqilane lomduli ngoba ikhasi lemzila umntwana lisehluleka ukubhalisa abatshayeli ngokupheleleyo. Omunye umnumzana Sifas Chuma uthi laye usekwazama ukuthi athole i-TIP ebulenjini kodwa wehluleka.
Khona nje vele into ebisikhathaza kakhulu uma usiya eZimbabwe emabhoda ngamalayini, you know, le system nje ongeke ube yazi ukuthi usuka lapha uye lapha uye lapha, but bebesiphe ihope ukuthi sokule ETIP yabo le khona. But when you go online layo inama frustrations ayo, it's not as effective ngendlela ebesikhangelele ngayo as it is. We're trying to get documentation yonke ilungile ukuthi umuntu asefika adindisathi.
Abatshayeli kumele bangene ngenombolo zepassport ukhasi lapho utholakala khona i-TIP, kodwa kwaneliseki okwamanje. Umnumzana Carlton Ndlovu uthi kade bethabile ukuthi ukufola emngceleni belinde ama-TIP sokuyinto edluleyo, ikakhulu bekhangele ikhefu elifanele liphasika, kodwa ukwehluleka ukuthole la mafomu ebulenjini kutsho into eyodwa.
Kutsho sizaqhubeka silayina eboda, manje sikhangelane lekhefu eliphithizelayo elifana lephasika asilibonanga. Sithemba lokhu kuzalungiswa masinya abantu bengakayi ekhaya.
Ukuphuza ukunikeza ama-TIP emngceleni yikho kwande ukuphuzisa isihambi okumele zihlawule imali ephakathi kwamadola amelika amathumi amane lamangamathumi ayisikhombisa ukuthi bangene le mota eZimbabwe. Umnumzana Anele Nkomo uthi iZimra kumele iqale ibe nesiqiniseko sokuthi uhlelo lwayo luyasebenza uqotho ngaphambi kokunxusa abatshayeli ukuthi balusebenzise.
Bekufanele benze bebe nesiqiniseko sokuthi uhlelo lolu luzasebenza. Kuyadanisa ikakhulu sikhangele ikhefu kanje.
Inhlanganiso yeZimra kade ingakaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo weStudio 7 owade ufuna ukwazi ukuthi inkinga ingabe ikuphi. Kusenjalo sekuqale ukuphithizela izimoto eziphuma eBotswana kanye leZimbabwe ezisezimbabwe. Iningi zithatha ngalesi hlobo labangani ngekhasi lesikhathi sephasika. Ngumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.